Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 21 Zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oxotshwe kuMDCT izolo umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke, abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha.
Abo manyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele udaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
South Africa ke singathi ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana la mazwe eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale i-solution.
Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda ukhumbula umhlabeleli olodumo uZexi Manatsa obhubhe izolo.
UZexi Manatsa ndona libelimazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubandla leMDCT izolo uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namuhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora. UMakhuphe uzamemezela lelinyathelo emhlanganweni azawenza lentatheli izindaba kobulawayo ekuseni ngo-11:30. Uzakwazisa njalo ukuthi nguye osengumkhokheli waleli bandla ngoba uMonzora esezixotshile ebandleni ngokuzithi ngumkhokheli webandla leMDC Alliance. Lokhu kuza ngemva kokuxotshwa kukamakhuphe kuMDCT nguMonzora emethesa amacala atshiyeneyo angawavezanga izolo. UMakhuphe uzatshela intatheli izindaba njalo ukuthi uMonzora uhle untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomcebisi kamakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
Indaba kaMonzora vele ethi nasesidlulile kiyo ngoba mhlaka 7 January uDouglas Monzora wabhalela iZEC ebazisa ukuthi yena uzancintisa ukhetho eyi-MDC Alliance. Ngokunjalo ngesisekelo somthetho we-MDCT sithi umuntu angajoyina kumbe asapoti elinye ibandla usezixotshile njengelunga lebandla le-MDCT. So ngokunjalo ubaba uMonzora kaselawo amandla adelawo njengo president we-MDCT sezixotshile kasayililunga le-MDCT. Okwamanje umama uDokotela uThokozani Khuphe sephethe intambo ebandleni le-MDCT ngoba upresident adekhona uMonzora uzixotshile ngokubhalela iZeki incwadi ebazisa ukuthi yena seyi-MDC Alliance.
Njengoba lidle phana kanje Ndlovu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections lokhetho lomnyaka ozayo, kukhona elizaphuma lakho pho njenge-MDCT?
Hathi msakazi kakula kudlephana kubandla leMDCT. Into nje ekhona ukuthi ulo adengumongameli uzixotshile ephathini ngokujoyina elinye ibandla, kodwa ubukhokheli beMDCT liyabazi ukuthi kukhona umama uDokotela uKhuphe uhle wangena wayibamba ekhanda, uhle wayibamba ngesiduku. Yikho ke ebize umhlangano wentatheli kobulawayo ukuthi anike abantwana beMDCT umkhombandlela lo sapho lweZimbabwe lube kwazi ukuthi kuminjani phakathi kubandla leMDCT. Okuqakathekileyo futhi esikubonayo ukuthi mama uKhuphe anti liyakwazi ukuthi ubhizi ngento yokuthi agqugquzele abantwana beZimbabwe ukuthi beyiregister ukuthi babe ngamavoters ukuze iMDCT ingene kuhulumende.
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 izolo ukuthi umakhuphe umiswe ukuba lilunga lebandla kulandelwa umthetho webandla. Untungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Isiyaluyalu sonke lesesenzakalayo ku-MDC kasingeke sincede inkululeko yabantu beZimbabwe abafuna ukukhululeka phakathi kwendlala lobunzima lokuswelakala kwemisebenzi lohlupho lonke olubasuse elizweni bagcwala umhlaba wonke jikelele. Kodwa kuzajeka iZanu PF iqine ihlale embusweni kuze kube phakathi laphakade. Yona leyo nto kakufanelanga ibe khona ukuhlala kuphithizela kuxotshwana kuxatshanwa kusenziwa zonke lezi zinto. Akusizi lutho lokho kakwakhi. Kakulikhululi lizwe, kakuyilethi democracy, kawuletha umbuso wentando yabantu, kawuletha umbuso ohlonipha iconstitution nohlonipha amalungelo abantu. Kodwa kuzaba ngukuthi lezo zinto zingatholakali masinyane. Ngakho kuqakathekile ukuthi into enjalo ingenzakali ukuthi kuhlale kuliwa ku-opposition. Akuke kume abantu babambane, basebenze ndawonye, kubangahlali phakathi kwesiphithiphithi njengalokhu sibona.
Bakhona Ncube abathi umakhuphe sebemtshaya ngenduku zakhe lapha ngoba laye waxotsha abantu abaningi kakhulu ePhalamende lakumakhansili abangamalunga e-MDC Alliance.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke. Abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha. Abantu kabayinganxanye bengamanzi. Abayinganxanye ngoba abantu balelungelo lokuba lembono ehlukahlukeneyo. Kodwa sihlale silokhe siliqembu linye simunye. Ube lombono wakho ngibe lombono wami sixoxisane ngawo sixoxisane ngawo sixoxisane ngawo size siphume lalokho sikuvumelana. Asiko konke siza kuvumelana nxa siseqenjini. Abantu abafunde khona lokho. Kodwa akakutsho ukuthi singahlukana ngokuthile sokumele sehlukane. Hayi, abantu kabafunde idemocracy. Nxa idemocracy izabusa elizweni, kumele iqale kuwa ama political parties. Bafunde ukuthi ukuhlukana kwembono akufanelanga ukubenze ukuthi bayizitha. Kumele kwenze ukuthi bahlale bexoxisana, bahlale babambisene, bakhuthazane. Ilizwe lizakhululeka ngokuba benze kanjalo.
Umnumzana Efi Lela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Lezi nhlanganiso ziyabuza ukuba kungani uhulumende weZimbabwe ezithulela izizalwane zelizwe lakhe zithwaliswe nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wethulelwe abezindaba phezu kokwenzakala kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zikulelo lizwe ngokungekho emthethweni zizingelwa njengenyamazana kuthiwa zibuyele ekhaya. Abe Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bakhathazekile ngokwenzakale ensukwini ezisanda kwedlula elokitshini leTamfontein Township eJohannesburg. Izizalwane zakwamanye amazwe iningi lazo zingezeZimbabwe zibonakale kumifanekiso yamavidiyo zidudulwa ngamapolisa zihozwa yizizalwane zeSouth Africa kuthiwa kazibuyele kibo zibekwa umlando wokuzithathela imisebenzi phansi kohlelo abalubiza ngokuthi hashtag Operation Dudula. Isikhulumeli enhlanganisweni yeCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obert Masaraure ulandisa kabanzi ngombiko abawethuleyo.
We understand there is white monopoly capital in South Africa.
Siyazi ukuthi kulabelungu abayibo abaphethe umnotho abaziphethe kulelo lizwe kodwa kabahlaselwa. Abantu bakhetha ukuhlasela abensundu bakwamanye amazwe abazosebenza njengabo.
When mining started in South Africa, Zimbabweans were the building capital, but the white monopoly capital still remains safe today.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kumqoka ukuthi ohulumeni ohulumende bamazwe akhelenele le South Africa agoqela le Zimbabwe kumele akhangele khona lokho okuyikho okufuqa abantu ukuthi baye kwele South Africa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Ama opportunities katholakala eZimbabwe asoze ake sithole abantwana bakithi izizalwane zakithi zeqa amaborder nxa ama opportunities ozinceda etholakala phakathi kwelizwe. Izinto ezingaqeda ukuthi abantu betholakale becrossa amaborder. Sizabona ke abantu bekahlamezwa, sizabona abantu bebulawa eSouth Africa ngendaba yokuthi akuhlaleki ekhaya, kuyachisa kulendlala.
Uthi lokho osekusenziwa ngabakwele South Africa behlukumeza abakwamanye amazwe okugoqela eZimbabwe akuyikuluqeda udubo lwabangena kulelo lizwe.
ISouth Africa ke singathi ilo ilamandla ukukwanisa ke ukukhulumisana la amazwe eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale isolution yokuthi kungenziwani ukuthi izizalwane ezakhelane leSouth Africa zihlale kuma countries abo.
Kusenjalo uhulumende wakwele South Africa wanika izizalwane zeZimbabwe ukuyafika ekupheleni kwalomnyaka ukulungisisa ingwalo ezizivumela ukuhlala kulelo lizwe ngemva kokuba kumiswe leyo ekade isetshenziswa eZimbabwean exemption permits ZEP zisiwa lungisiswa ngemva kweminyaka emine kusukela ngomnyaka ka-2008. Lanxa uhulumende weZimbabwe elokhe engakatsho lutho phezu kwalolu daba lodlakela oseluqhamuka khona manje, ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho iZEC uNkosikazi Priscilla Chigumba usethe seyinhlanganiso ezizimeleyo icala lokubhalisela abantu kuluhlu lwabavoti kaninginingi umuntu munye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kungakhathalekile lokuna kwezulu phose nsuku zonke amadamu alethela idolobho lakobulawayo amanzi athole ingcosana nje kuphela yamanzi okungabangela ukuthi amanzi aqhubeke esabiwa njalo lonyaka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona nesanibonane basakazi waka Studio 7, ndiyabonga ukusinikeza indaba ezijulileyo ezisivezela konke ukukhanya. Okwamanje thanda ukuphawula ngodaba lukandoda lo kwabathi nguDouglas uMzora uDogarase, le mkhuba afuna ukuyenza ukuthi athi yena ongumholi waleli qembu MTC Alliance. Akukho lokho akwenzayo, ngamampunge nje kuphela. Leyo kwafuna ukukwenza ngeke kuze kwenzeke, akulalangelike laphume elinye lingakatshoni. Ubalekile ku-MTC Alliance, wathi yena uya ku-MTCT ekathokozani khona. Siyazi ukuthi ma kuvotwa ngo-2018 ngo-July kwakukhona i-MTCT, kwakukhona i-MTC Alliance. So yena akaziyele ku-MTCT yakhe, ahlukane negama lele ukuthi MTC Alliance. Akula nto ezatshintsha lapho. 2005 kufonywa i-MTC Mdambara le yakaWishman Ncube. 2008 kuvotwa General March 28 ama-election yayikhona i-MTCM ekaMdambara, yayikhona i-MTCT yakaTsvangirai. So akulanto eyahlukayo, akuzanga kuyiwe khotha, akuzanga kusebenze njani ukuthi kusetshenziswa i-PC Mbu.
Emnyakeni omutsha ka-2022 kungu-January linjani kuStudio 7 basakazi abahle nabalaleli balo msakazo, wonke umuntu nje olalela lo msakazo kwindawo zonke linjani? Kodwa ngokuphila thina siyaphila. Ukhulumayo nguNileya layer, one layer, one layer, one layer. Kudala sagcina ukungena bakithi. I think isigcine last year ukungena nje emsakazweni ukuthi lati sike sikhiphe izimpo zethu. Kodwa ke eh sokufanele ukuthi ngabe siya kukhipha sili konoko kukhona esilakho. Kule yinye into engalika ingiphat kahle. Khulunywe ngolumuntu ongumazi lelishona leli abade uGeorge Chiramba leli uGeorge Maramba khonoko nje kuduzanda khona lapho. Lo muntu lo ukhulume into ezwisa ubuhlungu ukuthi mawungumuntu wasemathebele lendo Midlands uzafanele uzivuze uziphendule ungabe bakwenza umuntu na mayelana ngokubhonywa yakwamathuna la asebhalago okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu abalele laphana izihlobo zethu ezabulawa ayigugrawundi weli kwangabe lento eyenzakalayo ngalaba ababulali abakwenzayo lamanje abanye baloko besaphila baloko bebhekiwe nje. So abantu bebezamile ukuthi befake mhlawumbe amatshe ilitshe lesikhumbuzo ukuthi kukhonjulwe labo bantu ababulawa ngaleso sikhathi, but sebesukile futhi lezi zigebenga lezi zikliwi lezi ezaqeda abantu bayabhoma leya ndawo leya. Engizibuza khona ukuthi wena ma ungumuntu wasemathebeleland Midlands ulokhu sazibona ulandelana lezano uthi uyini mawukibo laphana uyini?
Salibonani, salibonani kustudio 7 siyabingelela sibonga njalo ukuzwa zonke izindaba ezikhulunywa umphakathi wonke jikelele. Engilakho bakithi lana lesikhalo sokuthi kanti ukubusa kwelizwe leZimbabwe kubuselwa ukuthi kubonakale ukuthi kubusa iqembu elithile na, noma kufanele ukuthi obusayo ezamele ukuthi abahlali beZimbabwe kube lenhlalo enhle lokuthula. Ngoba mangithi nginazela ngibuka ukuthi ekuhambeni nasekuphileni abantu abathwele kakhulu ubunzima ngabantu abangaphansi kweqembu elingabusiyo. Ngananzelela kakhulu abantu besiNdebeleni, iningi labo intsha yabo bayazama ukusebenza nzima beyakhe imizi kumele kwamanye amazwe besebenza nzima bethenge izimoto zabo ngezikolodu bezama ukuthi belekusasa elihle. Kodwa kuba nzima kakhulu ekusebenzeni kwabo ngoba laba bantu balazwe incwadi zokusebenza lemvumo yokuba semgwaqweni, kodwa ekuhambeni uma bengangena elizweni lakubo laseZimbabwe kutholakala ukuthi bathathelwa imali ngendlela engabonakaliyo ukuthi kambe umbusi welizwe ingabe nguye othumela laba bantu ukuthi besebenze ngaleyo ndlela emgwaqweni, noma bazenzela, noma vele kuhloswe ukuthi abantwana basesiNdebeleni bengaphumeleli na. Ngiyabonga okhulumayo for Ntaho Majomhlophe, siyabonga.
Salibonani wasakazi nabalali beStudio 7. Wasakazi nabalali beStudio 7, ike ngibuze lo ilida yemthwakazi uthi abakhokheli bona bemthwakazi uthi kathi mina kunento ethanda ukungidida ukuthi kathi kuhamba kanjani ma bengathi bona abangeneli ama-elections wonke nje akhona ngapha kumele ukuthi izwe liqhunywe. Manje kuyakwenzeka kanjani bengekho phakathi ukuthi ephalamende ukuthi phela belwe besephalamende ukuthi izwe liqhunywe? Baza kwenza ngaluphi uhlobo bengaye kuma-elections benganawo amasitho okuba president ukuthi bangene kuphalamende? Kwenziwa kanjani? Mina kumqondisi ngicela ukubuza kuye kumqondisi ngqo ukuthi kanti leyo nto uzoyenza kanjani ngempela mangabe phela kungayiwa kuma-elections? Kodwa inkunzi eshiya umhlobo yiphi? Yile evalelwa nenkomo ezisikazi esibayeni, noma yile ekhonya ingaphandle kwesibaya? Ngoba phela makwe ukuthi akangeni na kuma-elections, yena uzobele ethi yena usa ulala ukuthi kunqanyulwe iZimbabwe, iZimbabwe nemthokazi ibe yodwa. Iyo phela into engidida ukuthi kathi izonqunyulwa kanjalo, ngubani ozoyimela lapho ephalamende ukuthi hayi manje thina ngoba siyimthokazi sifuna ukuthi
lo lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden useqondise amazwi akhe awethule izolo awukuthi eliRussia liza kubona okwabonwa ingidi nxa lingahlasela eleUkraine. UBiden uthi wayehlose ukutshela eliRussia ukuthi lingahlaseli eleUkraine ngoba elemelika lamanye amazwe awomanyano weNATO bazafakela eliRussia izijeziso zeNATO bethathe lamanye amanyathelo. Kulokufuthelana okukhulu phakathi kweliRussia elibikwa selilungiselela ukuyahlasela eleUkraine, lelemelika elithi kumele eliRussia lingalokothi lingene kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo elemelika umnumzana Difa wajabi bango.
Udaba lweUkraine leRussia babukande ludaba esilwaziyo ukuthi ludaba olwahlupha kusuka kudala nakudala. Njalo asingakhohlwa ukuthi iRussia kwesinye isikhathi nxa isenze nje isiyahlokoza iUkraine iyabe ikukhona ekuhlosileyo ukuthi iwuhlomule kulokho okuya sezakala. Kodwa ke indlela ebekade ngilandelela isimo sephakathi kweRussia leUkraine leMelika, iMelika yona ngokuphendula kwaJoe Biden ukuthi yena uzangenelela kancane, akasuza ingenelele kakhulu indaba le ngenxa yokuthi indlela iRussia ezangena ngakhona eUkraine izangena ngesibalo esincane. Kodwa ke ngibone ngathi izinto ezinje izinto kathesi bayakhuluma ngazo, kufanele ukuthi izinto zokuthi kusetshenziswe izikhali zigwenywe kakhulu ikakhulu emalangeni namhlanje. Ngabe kukuthi kunje, ngabe bayathumela ama special envoys kuhlale phansi le United Nations yabo bahlale phansi le Russia kukhulunyiswane kulokuthi kuhanjwe kuyengenwa kulokuthi ekugcineni igcine sithola ukuthi kuba labantu abalahlekelwa ngemphefumulo ngento encane kangaka, into bekade ingeneliseka ukuthi ingagwenywa ukuthi ingayenzakala.
Ukwenza kuka Mongameli Joe Biden kudaba lona lolu ukubona njani? Usebenzisa na ubuciko?
Udubo lapho lukhona ukuthi uJoe Biden into aphezulu kwayo into le yokuzitshela ukuthi iAmerica yiyo isuperpower, yiyo efanele ukuthi ingenele kikho konke okuyabe kusenzakala okungathi mhlambe kulomsindo noma okungathi akuhambi kahle umhlaba wonke jikelele. Kodwa ke iRussia layo ngokunjalo lapho engavumi khona layo kungenxa yokuthi layo isaphethe amaqhubu akudala isikhathi seSoviet Union, yiko okwenza ukuthi iRussia sonke isikhathi ihlale njalo njengaso sonke isikhathi bengavumelani leMelika noma bengavumelani nabanye ama Western countries ngenxa yena leyo ukuthi basese ligqubulene nale suka kudala, ikakhulukazi uPutin usakuphethe kakhulu konkwana. Lapha ufanele ukuthi uJoe Biden athole ama advisors akhe ahlele phansi labanye abazwisisa umthetho ukuthi into le yenzakalayo bengayigwema njani, ngoba okuhluphayo ukuthi okuyabe kusenzakala kathesi ama presidents ayathatha ama decisions but ama decisions lana abe ezazwakala kakhulu eziseziwa ngabantu abangazi lutho, noma ngathi i bad guidance yama president whether ngwe Russia noma ngwe Ukraine noma ngwase America, ekugcineni kwakhona into yakho le iyenza kwenza ukuthi kugcine sekuphela abantu abaningi. Kukanti linto le bekuyinto ebekadinga stotsha.
Umnumzana Difa wajabi bango ngolandela ezombusazwe welemelika. Abalandeli bomculi obelodumo elizweni uZexi Manatsa wake wahlala kobulawayo emzini wenketha badanile ngokubhubha kwakhe izolo. UManatsa obele minyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane. Uthiye umkakhe uStella Manatsa labantwana abayisithupha. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uyalandisa.
Zwe leZimbabwe selilahlelo kakhulu ngokushona kukababa uZexi Manatsa. UZexi Manatsa thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu engelangeta betshayo.
Munakanaka ararambe. Munakanaka ararambe. Munakanaka ararambe. Munakanaka ararambe. Kulo saramu
yacula yathi makhulu yamenza udumo lokulomemetheke kakhulu ke esigabeni seMathebeleland. Ingoma yakhe liyana ngeqembu leHighlanders amahlola nyama yathi Highlanders sizwa ngokunqoba, sizwa ngokuscore, iHighlanders siwinile sambeni senata abadoda. Ndona libeli mazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo abane babesazi ingoma zakhe lezana ke othihovu othi ngwathi nonyaka athine majarina noda thiwo zakele lingoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omtukuthi lingakhohlwa ke balaleli ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayona lekazi bandlela inyanga kaJanuary so lahlala silahlekelwa ngabaculi abalodumo kakhulu lamgombolo umtukuthi ngo-2019 likhumbule kubaba ke uBrahima sekela la ngo-2018 Zexmanata ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe sezothi umculo umculo bekungasetshenziswa lezi zinto zama computer ebe chaya ikatari njengekatari babuye bachaya isigubhu njengesigubhu babuye chaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma umratha ngokwawo. Imisebenzi esenziwa ngabantu abanjengo Zex Manaza. UZex Manaza udumalalo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwo konoko zomculo. Bayacula bonke abanye bahlala ke eBritani, umunye usekhaya, kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Nimele isitudio 7 ngoBulawayo. Igama lami nguYesu Jesus ba.
Zigola Mozambique anatenga kale atamunda mtedwa yeah hey mtedwa zigola Zimbabwe sinatenga kale kuma kapri kusifuna dona ajiwele sifuna kala tendele kuma kapri kusifuna dona ajiwele sifuna kala tendele kuma kapri kusifuna dona ajiwele
Siyabonga Chisa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Oxotshwe ku-MDCT izolo, umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora. Abo manyano inhlanganiso ezizimeleyo habe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezise South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nisithi libe lempela sonto elichukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.